Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izibukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 25 zibandlela 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
umthetho welizwe ucacile ngale ndaba. Umuntu nxa etshiya ibandla eliyilo elamvotelayo esiya kwelinye, okusalayo nje ukuthi lelo bandla selitshile liyazise iparlamente kumbe icouncil ukuthi hatshi ubani ngasekho ebandleni lethu akhitshwe.
Abebandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi bazaxotshisa amalunga edale lephalamende azalandela ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
Abantwana bawela phezu kwezitshe ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besifo. I-disease endingekhorela kuyi-typhoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziklinele ngezandla zakhe, eklina engela any protection.
Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele okwamagama njalo zithi seziphelelwe ukuthi zenzeni ngokudabuka kwezitshi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awesiwage. Inhlanganiso ekhuthaza ukulwisa inkohlakalo e-Transparency International yethula uluhlu lwamazwe alenkohlakalo olutshengisa ukuba eleZimbabwe nelinye lamazwe ahlaselwe yilesi sifo. Zonke lezi ndaba lezinye zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lizaxotsha amalunga edale lephalamende azalandela ibandla elitsha elibunjwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo elithiwa Citizens Coalition for Change. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli secele le-MDCT leli umnumzana Witness Dube uthi bazakwenza lokhu belandela isisekelo sombuso weZimbabwe othi nxa ilunga ledale lephalamende lingasuka kubandla elangena ngalo edale kumele lisuswe esikhundleni. Umnumzana Dube uthi wonke amalunga ephalamende azavele alinge ukulandela uChamisa azazibonela okwabonwa ingidi.
Umthetho welizwe ucacile ngale ndaba. Umuntu nxa etshiya ibandla eliyilo elamvotelayo esiya kwelinye, okusalayo nje ukuthi lelo bandla selitshile liyazise iparlamente kumbe icouncil ukuthi hatshi ubani ngasekho ebandleni lethu akhitshwe. Ngakho akula nje ozasala ongabe ehambe waya kubandla elitsha lele lifonywe izolo. Kodwa emfuna abalaleli bakunanzelele ukuthi bona abantu ngabantu abangelabuqotho.
Lokhu kuza ngemva kokuba uChamisa efungile ibandla lakhe elitsha elilombala wethanga okulinyathela elamukelwe ngabaningi abathi ubezathathelwa abasekeli nguMonzora, yena othi uzasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa mhlaka 26 Ndindithu. Ummeli wewangecentral edale ephalamende umnumzana Daniel Molokeli uthi yena akalandaba ingaze axotshwe esithi ulandela ibandla le-CCC.
Mina ngiyakwazi ukuthi ngathi ngisuka eGoli ngikhumbula ekhaya ngangilandene lapha eZimbabwe ngangizosebenza loZulu lomphakathi. Ngakho-ke ibandla engilaziyo ukuthi lelimela abantu esingathi ngesilungu ye-People's Movement yilo lelo elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, i-Citizen Coalition for Change. Ngakho ke mina ngicacile ngombono wami ukuthi umongameli wami, umkhokheli wami u-Advocate Nelson Chamisa angiyi kwenye indawo ngimelaye. Ma kusenza ukuthi abanye yabadumaza lokho, hayi ngabangixolele.
Eliye icele MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khube lithi lona alisoze lizihluphe ngalabo abaku-CCC, woza lizaqala ngokuxosha labo abawucele likaMonzora. Lokhu kuchaza isikhulume seMDCT kaMakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
IParliament yeZimbabwe lamaparties abalisa iZANU PF, iMDC eka Walshman Ncube lamacele amabili awe MDCT. Elinye lamacele lawo likhokhelwa nguDokotela uThokozane Khuphe. Kodwa ngama recalls into engayitsho ukuthi abantu bokuqala esaba recall ngabantu abathiye ibandla leMDCT bayayenza okwabo okuthiwa iMDC Alliance. Yibo labo abantu abakuqala esilobufakazi ukuthi sebethile ibandla, njalo ngomthetho wethu webandla lowelizwe kumele siba recall baphume eParliamenti. Lokhu okuthi kulabantu beTCCC besingakakuzwa, akukafiki endlebeni zethu ukuthi kulo MP weMDCT osejoyine iTCCC.
Izolo uChamisa wazise uZulu ukuba usebumbe ibandla lakhe eCitizens Coalition for Change, CCC. Uthe bathethele linyathelo ngemva kokuxokozela lokudonselana okudalwe ukuba uMonzora okhokela ibandla lamacela weMDCT eMthethwandaba waphezulu weSupreme Court esithi akula omunye umuntu okumele avunyelwe ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UMonzora uhle wagijima wabhalisa kwabekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuba nguye umkhokheli weMDC Alliance obekuzaphazamisa abasekeli bakaChamisa bagcine sebevotela uMonzora. EleZimbabwe lizakuya kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho wawona lo mnyaka ukuthi kumnyaka ozayo kuza kuba lokhetho lwenkokheli yonke elizweni, kuqalisela kubohulumende bezabelo, amakhansili, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli welizwe. Imele isithu 7 isiHarare, ngumnodolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele njalo zithi seziphelelwe ukuthi zenzeni ngokudabuka kwezitishi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awe-sewage emalokitshini ezihlala kuwo. Zithi ikhansili yaleli dolobho kukhanya ingelandaba lokulungisisa lezi mpompi okwenza zihlalele evalweni zisabela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo esike yabulala abantu eminyakeni edluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda uyalandisa.
Amalokishi phose wonke yakoBulawayo amadala lamatsha, izakhamizi khala ezimathonsi ngokunukelwa ngamanzi alengcekeza asuka ezambuzini ngenxa yokudubuka kwezitishi lempompo eziwathwalayo. Umhlali welokishi lemakhwekhwe emnumzana Stephen Kiwane ukhala ngalolu dubo.
Sithwele nzima ngamasuweji adabuka nsuku zonke, sikhansile ekhona kayezi ekushini ngitsho singafa ngomkhuhlane wesihudo ama-typhoid, ngoba every day ngaze bethi bayalungisa bafika pho ngihlokoza kusasa kuvuke kududuluka futhi, and namanye ama-stitch asezindlini kuyake kududuluka kugcwala ezindlini, imikhuhlane isihlasele. Ungabatshela abakuthethi siyabuya sizolungisa, but kuyahlala kunjalo. Siyaqeda 3 months kungayenziwanga lutho, uhlezi phezu kwedoti ungalatshwelethe ukungena, abantu besiye egangeni.
UNkosazana Nomsa Juma laye uhlala emagwegwe, yena-ke ukuthi amanzi alengcekeza agcwele ekhumeni lakhe egeleza evuza ephuma ezitishini ezidabukileyo.
Ngakuvuza laphana sabuya sabatshela, sahamba sabiza be-residence babuya bayakhuluma labo, babuya bevulile kwasala futhi bathe sebebuya bathi khona bona kunjani i-private. Babuya sebevodwa ngabanika 400 rand bavuza. Lapha baqeda ukuthanyela khathesi bathele amanzi kungeke uhambe lapha udle, but sesisidla kunjalo because we are inside. Sesijayele vele ukudla lekaka.
Elokuthini namagogo njalo ohlangane nomongameli webandla le-EFF umnumzana Innocent Ndibale ohlala kuleli lokithi ukhala ngalolu dubo njalo.
Ukhansila kuthiwa ube engaged some few weeks ago, but kafuni lokuthi eke ezovakatha ezobona ukuthi udubo lwabantu lungaphi. Kulabantwana abancane, abantwana bawela phezu kwezitishi ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besidla. I-disease enjengecholera kumbe i-typhoid any minute lapha kungaba le-outbreak. Ubaba lapha uziginele ngezandla zakhe eklina engela any protection.
Ilokithi le-Country Park lisenitsha kodwa izitishi zidabuka njalo nje. UNkosazana Sithokozile Moyo umhlali we-Country Park.
Avele kudabukile amaphayiphi bathi amanzi la adlula lapha kusema 24.
kuzoba lokunye lapha eduze lapha ema 16 caravan lakho kudabukile ama pipe amanzi angkhona hambela ngaloko mgwaqo omkhulu yohamba namabhasi vela kula twenty kathi abanye bathi bakhuluma layo ukhansila bathi sebefime layo babayena bobuzifana kakhulu.
Umsekele wesikhulumeli sekhansila kobulawayo ukwenza nabongqwengwenya uthi kuningi okubangela ukudubuka kwezititshi zengcekeza.
Imbangela yalapho kuyukuthi kuyikufa kwe-infrastructure, singathi i-dilapidated infrastructure, kube lokudabula kwama-sewer pipes abantu besenza izinto ezitshiyeneyo ezifana lokuthelela izingadi, kube yi-increasing population, sinanzelela ukuthi abantu asebesebenzisa ama-systems ethu baningi kulalokhu okwakwakhele khona, and okunye kube yi-misuse of i-sewer system.
Okugcizelelwa ngumseli kameya kobulawayo ukhansila Mlandu Ncube.
Siyazi izakhamizi phakathi lapha zithwele nzima sibili ngamasuwa, kodwa hayi asihlalanga njengomunicipality, sibhizi sibili ukusebenza. Lingakhangela kathesi ungahamba isuwa kakhulu athi sihlupha eMpophoma, mbona ngale nsukwini ezimbili iyabe isi-right. Ungakhangela amajaha ayitu abhizi kakhulu laphana duzane le-church esabatheni ukuvula ama-manhole ayiwablokileyo. Njalo sikhuthaza izakhamizi ukubana sinanzelele singabulali izakhiwo lezi zesuwa nxa silima lapha phakathi komuzi.
Abantu abaningi bahamba bezivala amakhala beseqa bevikana lengcikeza ephuma kuzititshi ezidubukileyo esezilezikhathi eside zinukela abantu zingalungiswa, njalo besaba imikhuhlane efana le-typhoid kunye le-chorela eke yabulala abantu abaningi kuleli dorobho. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Abezempilakahle babika ukuba isilinganiso sokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus eZimbabwe lokhu sisehla, ngoba ngokuphela kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gciwane kulabantu abangamakhulu phose amathathu 287 abatholakale bele gciwane leli eselibulele abalitshumi lambili 12 izolo. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, futhi abasebehlatshwe amabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane ezedlula amachumi amane 43,892 asebehlatshwe ijekiseni yesithathu. Yakobulawayo isiqale ukuqatsha abongi ngobuningi abasebenzela emakliniki ayo ngemva kokuba izakhamizi sezihlabe umkhosi omkhulu ngokuqeda isikhathi eside zisesibhedlela ngenxa yokusilela kwabongi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansile ikhuphe umbiko othi ifuna ukuqatsha abongi abangamachumi amahlanu i-50 ukuze yehlise ububi besimo esesikhona emtholampilo ekhangelwe yikhansili. Unkosikazi Sanele Ndlovu, omunye wabasakhulayo osanda kugqiba izifundo zokuba ngumongi, uthi ikhansile aluba iyaqhatsha umuntu wonke ingafaki imigoqo yokuthi ifuna asebeke basebenza iminyaka emibili.
Silokujabula ngalokhu okwenziwe ikhansili, kodwa isifiso sethu ngesokuthi aluba bayaqhatsha kuphela labavela isikolo kungakhethile i-experience, bengeze lenani abalifunayo njalo bami lesithembiso abathe bazasenza.
Unkosikazi Khethiwe Chuma uthi lanxa kulinyathelo elihle kumele kuqale kulungisiswe okudala ukuba kube lokusilela kwabongi elizweni.
Khona kulicebo elihle eliyenziwe yikhansili, kodwa siyezwa iningi labongi liyahamba emazweni ukuthi liyephila impilo engcono. Lapha nxa sebefuna ukuqhatsha abanye, kuyini okuza kwenza bahlale iholo liphansi? Okuyikho okumele kwenziwe kuqala. akulungiswe iholo ukuze labo basebenze bekhululekile.
Unkosikazi Nomsa Phakathi isakhamuzi senkulumane uthi inengi labo mama alisahambisi abantwana eklinika ngoba beqeda ilanga lonke belayinile.
Singananzelela izinto eziningi sezatshintsha kodwa esikubonayo ukuthi sekuvalwa ngokuthi yi-COVID ikanti akulamanensi. Omama abaningi sebesesaba ukuhambisa abantwana ku-baby clinic, abanye babalekela ukutshona behlezi ekliniki belokhu bechova iline. Izizathu kuyukuthi balutshwane abongi.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zekhansili yehlule ngoba bezilokhu zisemhlanganweni. Kodwa embikweni okhitshwe yikhansili bathi bayaqhatsha abongi abangamachumi amahlanu i-50 njalo baza kwengeza lezinto ezizabanceda ukuziphilisa kulabo abayabe bephumelele ukuqhatshwa, kutsho uTown Clerk uChristopher Dube. Ikhansili lamaklinika aphose afike amachumi amabili i-19 lesibhedlela esisodwa. Umnyaka ophelileyo uhulumende esebenzisa ugatsha lwezempilakahle wabika ukuthi uzathatha izibhedlela ezingaphansi kwamakhansili ukuze zisebenze kuhle. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Kulivetof namuhla uhlelo The Connections ikhangela ukwenziwa ngabasakhulayo abeZimbabwe ukuzinikela phansi kwesimo se-COVID-19 lemicabango yabo ngokuguqula ibizo osekwenzwe ngabe MDC Alliance asebebizwa ngelokuthi yi-Citizens Coalition for Change. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ugatsha lwezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba lwethule umbiko othi solulaye izisebenzi zesigodi someliwalo kwele-Ukraine ukuthi zisuke kulelo lizwe lemuli zazo ngoba kule ngozi yokuhlaselwa kwalelo lizwe nele-Russia. Ele-Russia libikwa selithumele ibutho layo emngcelweni lele-Ukraine lilungiselela ukuhlasela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu beMelika bafole betshengisela emadolobheni amaningi alelo lizwe okugusela iWashington DC ngesonto besola umthetho obamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukubana zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokugqoka amamaski isikhathi sonke. Lokho kwenzakala ngemva kokuba umahluli womthethondaba waphezulu ethule isinqumo esithi umlayo kahulumende kamongameli Joe Biden wephula umthetho. Ngemva kwempelasonto eyodwa ikusiba ngasesibili ifilimu yebhayisikopo e-Spider-Man No Way Home icine isikhokhela ekungeniseni inzuzo edlula izigidi ezilishumi lane $14.1 million ngale impelasonto edluleyo. Emhlabeni jikelele ibhayisikopo leyo isingenise amabhiliyoni phose amabili amadola $1.7 billion isedlula amafilimu anjengo-Jurassic Park World ne-Lion King.
Inhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International namhla yethule uluhlu lwamazwe alenkohlakalo njalo lolu luhlu lutshengisa ukuthi leZimbabwe lehle kancane nje kuphela kuluhlu lolu. Ngomnyaka odluleyo leZimbabwe belikumachumi amabili nantathu 23 lehla kumlumnyaka laya ku-24. Amanombolo la atshengisa ukuthi phakathi kwabantu abalikhulu abangamachumi amabili lantathu bayeke benze inkohlakalo. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi inkohlakalo ibhahile eZimbabwe ngoba iqala phezulu khonale kuziphathamandla.
Inkohlakalo kokuqala ngabona iyatholakala phosa emazweni wonke kube sekuchiyana ngamazinga akhona ukuthi kambe kulelo lalelo lizwe ingabe inganani. Kodwa ke eZimbabwe iyanuka phu ngobana ikhona yonke indawo kayenziwa yilaba esingathi namhlawumbe iholo labo liphansi bazama ukuthi bengezelele ukulihodlwana kwabo bathole okokuthi uthe xaxa ukuthi baziphilise bona lemuli zabo. Inkohlakalo yakuleli lizwe ivele iqalisa phezulu esiqongweni sentaba. Yilowo lalowo okhona kakhulu kulaba bathi balamandla. Into abayivukela abayitshonelayo yikuhuquluza ngendlela ezingekho emthethweni loku abangabeka izandla zabo phezu kwakho nxa bethe bahlangana lapho. Eqinisweni kangazi-ke kubo South Africa langabi, kodwa mina engikwaziyo ukuthi lapha kwelakithi izisebenzi kahulumende ungakhathalekile ukuthi zikuliphi izinga, ezinye zakhona zivukela khona ukuyakwenza leyo nkohlakalo khona okuthiwa ngamadili. Akulandaba ukuthi umuntu wakhona uyawuholela uhola imali engakanani, uZulu sefela khona lokho ukuthi uhulumende kaholisi izisebenzi zakhe babe sebethengisa-ke lokho okungabe kuthengiseka. Sengitsho wona amathuba ukuthi uthole ulutho kumele ubhadale, kuyabe yini uyabhadala, amapholisa kangikhulumi.
Umgandla uvumelanelo somabhizimusi wakoBulawayo ocubungula ezomnotho umnumzana Angliston Sibanda, yena othi kugcwele inhlanganiso ezithiwa zivikela inkohlakalo kodwa kukhanya kungamandlwane nje yanziwayo.
Uhulumende uyabonakala, siyabezwa nxa bekhuluma ngomlomo ukuthi kulwisana le-corruption, kodwa njengoba ngitshilo ngaphambilini, ama-institutions azingatsha zikahulumende kumbe azingatsha zombuso ikakhulu lawa amiswe yisisekelo sombuso welizwe i-constitution enjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission, babhizi siyababona besebenza kodwa kasiboni mphumela womsebenzi wabo kangako. Sibona nje kubotshwa inhlanzi ezincane ezinkulu ziyabanjwa zibuye ziyekelwe ngenxa yokuswelakala kobufakazi. So kugcina bezokusebenzisa kazane kuthiwa uhulumende nje wenza amadlwane yingoma leyana ehlatshelwayo nje kuphela ibe yinsumansumane ingoma yemvundla kodwa kungakabi kungalani kungalamphumela.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi okwenza umnotho welizwe ungayindawo yiyo kanye inkohlakalo.
Into yonke ubona kufe umnotho, yonke into ingasebenzi kuyi-corruption. Ngoba nxa ukhangela ama-resources aselizweni kumele ukuthi ngabe ilizwe lilizwe eliphilayo. Kunje imisebenzi amathenda wonke kunikezwa ngendlela ezikorrupt. IZimbabwe nxa ungayi-compare le-South Africa kumbe sithi uyiqathanisa le-South Africa okuseZimbabwe. I-South Africa abantu bakhululekile ukukhuluma nge-corruption eyabe ikhona, yikho kwenza ukuthi ibonakale. Manje i-corruption yeZimbabwe awukhululekanga unje ukuthi ukhulume ngayo, kangikhululekanga ukuthi ngikhulume ngayo. Angeke kuhlalwe phansi kuthonisiswe amacala awe-corruption njengokwenzakala elokuzeni e-South Africa. So ke okweZimbabwe kuyabe kufihliwe. Ikhona le nhlanganiso i-ZAC yiyo ekhangela ngokuthiwa yi-Anti-Corruption Commission. Kuyini ekwenzayo? Ngobani ke asebagwetshwa yiyo? Abakho. So khona khona ke kuyatshengisa ukuthi khona i-corruption eseZimbabwe yedlula lokho okuthiwa yi-Transparency International. Nxa ungakhangela ukuthi abantu baqhatshwa njani kulezi ndawo kungaqhatshwa khona abantu, njengokuthi kunje abantu bemathebeleleni e-Midland abawuthole umsebenzi, angeke ubathole futhi besiba lezikhundla enhlanganiso ezinkulu zona kuyona.
Emkhosini wokwethula ulolu luhlu lwanamhlanje usomabhizimusi umnumzana Nigel Janakira uthe kuqakathekile ukuthi lolu luhlu lutshengise okuhle okwenzakala elizweni, ngoba osomabhizimusi bamanye amazwe balusebenzisa lolu luhlu ukuthi baze kumbe bangazi elizweni. Abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo eZimbabwe Council of Churches bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzisana loZulu beqhuba uhlelo lweviki olokubonga imisebenzi eqhutshwa yilezi nhlanganiso. Imisebenzi eqhutshwa yilezi nhlanganiso igoqela eyokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu, ezomnotho, ezombusazwe kanye lokulondolozwa kwezemvelo, njengalokhu okumunyethwe kusekelo sombuso welizwe. intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwaziswe encwadini yabe ZCC abayithumela intatheli izindaba bethi kuqakathekile ukuthi ilizwe lithathe ithuba lokubonga okwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo elizweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Metropolitan Residence Forum, HAMREF, uMnumzana Mavlas Khumalo, uthi kuyinto ebajabulisayo ukubona ukuba bakhona ababuka ubuhle bemisebenzi abayenzayo.
Lokhu kuyasithabisa kakhulu, noma sibona ukuthi lokhu kuyenzekala esikhathini lapho uhulumende blema kumbe esithi bona ama CSOs ayenza umsebenzi bethunywa ngezinye izizwe kakhulukazi eziku Western world.
Wengeza uKhumalo ethi lokhu kuzabahlenga kokuvame ukukhulunywa ngabanye abakuhulumende abathi basebenzisana nabezinye izizwe becatsha ngokuthi bancedisana loZulu.
Lokhu sikwenzela thina lempumelelo yelizwe lethu leli leZimbabwe, njalo le future kumbe elakusasa ele lizwe leli leZimbabwe loZulu, i future kaZulu omutsha, njalo lokhu kuzasincedisa ukuze sibonise uhulumende ukuthi hayi thina kasithunywa ngomunye umuntu, kodwa konke lokhu esikwenzayo sikwenzela ama interests ezulu lwalapha kuZimbabwe. Sisenza lokhu njengamaZimbabweans ukuze ilizwe lethu liphumelele.
Okugcizelelwe ngeyinye inkokheli yenhlanganiso eye-National Associations of Non-Governmental Organizations, NANGO, uNkosazana Esinathi Chambiwa.
Indaba ekhona yokuthi nxa umuntu ulento oyenzayo, chances are kuzaba lama-criticisms. But criticisms lamelanga eyenza ukuthi umuntu ebeseyekele ukwenza umsebenzi. Although kulabantu ababekhuluma izinto besithi ama-CSOs ayenza lokho lalokho, abaningi bangikhona bayenza okufunakalayo, abaningi bangikhona bayenza okufuna ukuthi ilizwe lethu liphumelele.
Ukubona imisebenzi yabo ibongwa, uChambiwa uthi kubanika amadlabuzane ukuba baqhubekele phambili ngomsebenzi lanxa bekhona abayabe belokhe bebasola.
As long as singakhumbula khonoko, singa-appreciate bona laba abasebenzayo abamele bakwenze. And lapho abayabe sithi kulama-errors okumele kulungiswe, as long as we work towards fixing khonoko okuyabe kuthiwa kumele kulungiswe, I think at the end of the day ilizwe lethu lingaphumelela. So njengama-CSOs siyabonga ukuthi kulabantu abananzelelayo ukuthi kulezinto ezinhle ezenzwa ngama-CSOs and bayaku-appreciate.
Lokhu kwenza kwabe-ZCC kuza ngesikhathi uhulumende esethesa lezinhlanganiso umlando wokuba seziphambuka emsebenzini wazo eselolonga lemithetho eqondisa ukusebenza kwazo, ezibekela imigoqo eminenginengi esethusela ukuba zingayekela ukulandela lezo ziqondiso zizavalwa. Lokhu kufakazwe yisehlakalo sangompalakazi nyakenye lapho uhulumende atshele khona abephephandaba le-Herald ukuthi abenhlanganiso lezi basebenzisana labamahofisi abameli bamazwe angentshonalanga befundiswa imisebenzi yokuthi bagenqule uhulumende okhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Singake hlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDCT ekhokhelwa uMnumzana Douglas Munzura bathi bazaxotshisa amalunga edale lephalamende azalandela ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change. Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele njalo zithi seziphelelwe ngokuthi zenzeni ngokudabuka kwezitishi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awe-sewage. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.